uqala ukuhlangana naye umuyi ngo-1974 eTanzania. Ngumunye wabesifazana abalithubi lambili ababe recruitwe lapha ekhaya, kuthiwa khona ngabantu abaza ba support staff kuma office onke awe liberation offices. Yena ke ubese Tanzania lapha kade endile khona nabantu abaqabane, sahlala naye kakhulu bonke nje abantu abayefika eTanzania revele endaweni eziphethe yathi basathi ngama representative sivela e-Australasia. Wayenguye owayesigcina esiphatha kuhle kakhulu, esipha udaba lwalapho akade sesikhona ngezikhathi ezijiyeneyo. Sasesiba ngumngane wami omkhulu kakhulu. Ngibonile sibula abantu abakhe bekhula, kuthe ngesikhathi sesplit laba abesifazane abaningi bebevele sebehambe endaweni ezijiyeneyo labo, ngisho isplit yezaphu lezane basebehambe endaweni zabo ezijiyeneyo. Yena-ke walandela yona le indlela eyazi yamngenisa ekubeni ngumisisi Ndabaningi Sithole. Lapho-ke sesibuye ekhaya, wema nobaba uSithole wahamba naye e-America esikhathini lapha okwakufanele ukuthi aphume. Uthe sengumfelokazi wahlala sibi lapho kwesikhathi eside, kodwa-ke laye esegula wasesiyahlala lo mntana akhe ngapho e-America. Kulusizi ukuthi ubhubhe ekhatshana lekhaya kangaka, alithanda kangaka. Ungumuntu osebenze gadalala, osebenze kakhulu, esebenzela ilizwe lethu leZimbabwe.
Siyakhumbula njalo ukuthi umoyi wakhe wakhankasela izikhundla ezithile eZimbabwe, lisazikhumbula na?
Zange khona sibili, kambe sonke omama singabantu abakhankase izikhundla eziningi kakhulu. Ngingathi lami nginje ngakhankasa izikhundla eziningi ngisehluleka, kodwa-ke ngenxa yokuthi sokulo momutsha lami ngiphumelele. Hhayi, ukukhankasa kwakhe ezikhundleni lezi bekutshengisela ukuthi ubezwisisa kakhulu into ye-politics, ubezwisisa kakhulu njalo nokuthi kuhanjwa njani. Kodwa isikhathi sokuthi achayela isikhundla esangaphezulu kwamehlula, njengoba kusehlula omama abaningi, ngoba isikhathi sakhona besingakafiki. Khona ukuthi wakhankasa yinto enkulu ngoba kuyirekhodi.